Soku isika atisendaba ku VOA Ndebele.
Lingali vuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 18 Mbimbitho 2022 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uqhamuka udlakela esigabeni seMatabeleland South oluqondiswe kulunga le Citizens Coalition for Change unkosazana Thokozile Dube uzancintisa ukuba ngukhansila.
Ngivusana lami ngolaka bethi phuma khuphi idoda sakho lezi uzifakileyo lapha besitshiya amaposta wena lawo. Ngakhipha bethi dabula kathi singadabula. Angikhuphela phandle kwegedi khona le. Uthe kunjalo khonapho bathi lala phansi. Angisange ngilale phansi. Ngabe sengenza ukuthi ngibaleke ngabhoda lesibaya.
Amapholisa kobulawayo abopha umama owethiswa icala lokuhlwengula umntwanakhe. Ungumfana oleminyaka eyisithupha.
Ngempela ke yinto ukuthiwa yisiga le kumbe umhlolo kumbe kwedlula umhlolo yisindabaphenduli le impica abadala ngoba akula nto enje engafaniselwa empilweni yomuntu olengqondo ezipheleleyo.
Uhulumende usezaqala uhlelo lokuhlaba ijekiseni ye-COVID-19 abantu abaningi abagoqela abaleminyaka elithumi lambili. Zonke lezi ndaba lezinye zizosizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Amapholisa abikwa esacwayisisa ngodaba lokuthi ilunga lebandla le-Citizens Coalition for Change unkosazana Thokozile Dube uzancintisa kukhetho lokudinga ukhansila ka-Ward 20 eMzingwane. Uhlukuluzwe ngabantu abacatshangelwa ukuthi ngabe bandla leZANU-PF babhidliza impahla emzini wakhe. Lesi sehlakalo sibikwa senzakale kuThange. Unkosazana Dube uchasisele usithandekile emhlanga weStudio 7 okumehleleyo.
Kwenzakale kanje, ngibe ngihlezi endlini, ngithe ngihlezi endlini ngabona imoto zidlula, ngisizwa abantu behlabile, ngaphonga ukuthi ngabantu abavela ngapi, bavela kukhampini. Imoto lezi zidlula phambi komuzwane, zaba zijibilika ziphenduka, nxa zisima lapho phambili komuzwane, abantu beyehla ngobuningi babo bengena egedini lami ekhaya, bekhuluma inhlamba emangalisayo, bethethisa kakhulu, kulama-posters ebesiwafakile khonapho esihlahleni. Bengena khonapho vele bethwele izingodo, bethwele amatshe, izitina, konke. Ngahle ngavala umnyango masinyane, ngakhiya. Ngithe ngikhile khonapho, bafika kuphela bakhahlela isivalo, bakhahlela isivalo, bavula bangena. Xa bengena phakathi lapha endlini, beqalisa ukuthi wena uthumela abantu bakho, uthumela abantu bakho lapha. Indawo le, indawo yesayithatha ngezani le, indawo yezani le, lapha kuselendini la. Sifuna i-opposition, asifuni i-opposition. Thina inkomo wahamba kuyalweli, siyalweli ilizwe leli. Wena usulithatha usulithenze emakhiweni. Asifuni opposition la, uthumela abantu bakho la, phansi ukhiphe idoda sakho lezi la. Khonapho kuthe kunjalo abanye ngapho bebhoda, omunye ngapho bulala ifriji, omunye ngapho uvula amafriji, omunye ngapho uthatha ifoni yaminye bulalela phansi. Isithupha sami kade sikhonapho futhi laso bethatha futhi behamba laso. Kunjalo khonapho abanye bagcwele umuzi wonke phandle bayabhoda, babhoda lo muzi bavula yonke indawo. Izilugwini zenkukhu bayavula bayachaya ngezinduku, izilugu zonke bayabhoda bachaya ngezinduku. Kuthi-ke lapho kulo George Tank khona kulesibambo lesane sokuvala amanzi, uvula amanzi, bavula baqamula balahlele kachana le. Basuke baye lapho engifaka khona engalanini imgani yami ngesambo ukuthi imgani lamapheyili, bachange izinduku bebulala konke njalo. Kuthi-ke lapho-ke imoto engiyipake khona bebhoda besiya khona bethatha isivalo setenki yemoto lapho engithela khona ipetrol bethatha kunjalo. Khonapho lami bengivusana lami ngolaka bethi phuma khuphi idoda sakho lezi uzifakileyo lapha besitshiya amaposta wena lawo. Ngakhipha bethi dabula kathi singadabula. Angikhuphela phandle kwegedi khona le, bathi khupha phangisa ngakhupha, bathi dabula ngadabula. Uthe kunjalo khonapho bathi lala phansi. Angisange ngilale phansi, angisange ngilale phansi sibili. Ngabe sengenza ukuthi ngibaleke ngabhoda lesibaya. yikho kanapho ukuthi benze ukusuka kwabo babe besuka behamba kuyenzakale kanjalo.
Kodwa wona umkhankaso wakho wokhetho uqhubeka njani? Ungathi ulusekelo yini? Uyenelisa ukuhlangana labantu njalo kuyathembisa ukuthi unganqoba kulolu khetho kumbe kulezinye ingxaki phezu kwalokho okwenzakele?
Umkhankaso wami wokhetho uyaqhubeka kuhle kakhulu. Ngesabatha yona le siyaba sile launch ukuthi siyaba sibaningi sibili sikhankasa sibili sikhankasa sibili ukuthi sibili iparty yami lami injani iphumeleli wini. Vele ngizimisele sibili ukuthi hayi iparty yami lami ngifuna iphumeleli wini. Ngizimisele wona umkhankaso wami sibili le party yami bangisekele usekelo ngilalo olukhulu kakhulu. Sekelo bangisekela bangisekele ngakho konke. Khathesi ngikhuluma nje kunje ngilaba ngigcinile ekhaya lami bangitshona lami ukuthi kuze kudlule sibili ama-election bangikhangele sibili ukuthi hayi kungabi khona okungayenzakala futhi yikho kukhona khathesi hayi ngigcinakele kuhle sibili hayi yikho okukhona ngalesi sikhathi.
Alo-ke ngunkosazana Thokozile Dube ozancintisa kukhetho lokudinga ukuba ngukhansila kaward 20 eMzingwane emele ibandla le-Citizens Coalition for Change. Kusenjalo isikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change esigabeni seMathibeleleni South, umnumzana Ntando Ndlela uthi bakhathazekile ngokwenzakalayo njalo bahle baphuthuma bayaphathisa unkosazana Dube ebunzimeni akubo.
Into mhlawumbe esuke ya yethusa abantu laba yabacunula dadewethu ukuthi bebecabanga ukuthi iward 20 yemzingwane yinto engathi inogo area ye-CCC kumbe ye-opposition nje in general. Kodwa babone indlela iqula le-CCC elifike emini libophela amaphepha elijabulelwe ngayo ngezinye nje izakhamizi eziningi-ningi kuward 20 bethatha amaphepha bekhanya bejabulile into entsha, into enhle abayithakazelela abantu bakaward 20. So osokubanika ingqondo ukuthi ithi bafake futhi ifiye kumbukwesaba kukhandidenti umama uMadubu Thokozile. So yinto embi kakhulu eyenzakeleyo. Kodwa into ebesemgceke ukuthi i-CCC Citizens Coalition for Change abantu bakaward 20 bakhanye bayayamukela ngendlela emangalisayo lanxa kulokwethusela kungako.
Liyathuthiseka ngendlela amapholisa aphenya ngalo lolu daba njalo lilobufakazi bani bokuthi abadale lokho ngamalunga ebandla leZANU-PF?
Msakazi, okwakhathesi asikabile isizathu sokuthi amapholisa singasuthiseki ngendlela enze ngayo. Ima umuntu enze kuhle kufuze ubuke ngoba sithe sifika sibachasisela amapholisa esigodini abathatha ngasikhathi masimasinya imoto yabe isikhona bathatha lezikhali sibatshengisa lokuthi hayi ngabantu abavele besilwa laba abavele be-athaka umama njalo bayingozi bathatha lezikhali bagijima baya kusini bayathatha i-statement kumama. So kwakhathesi amapholisa bakithi siyawabuka njalo siyawancoma ngendlela akhanya indaba eyiphethe ngayo. Ukuthi ngabantu bezanu dadewethu kakufihlwa ngoba ngabantu iningi labo abaziyo yena laye umama uThokozile ngaba ngomakhelwane bakhe avele ephila la bekwathi unazibani usazibani uvele ngezano ade bengafihlile bezele bengasonto ukuthi bakwenza becashile bakwenze nje imgceki kuyikuthi bathemba ukuthi bona hayi ngabezano. So asonto ekuthiwa yimfihlo yinto nje eyazakala ukudanisa kakhulu unxa umuntu engaba lesibindi ukuthi aye athaka umakhelwane wakhe abacelelana ithukela ngenxa yezepolitiki uyasidanisa kakhulu njalo besingakukhangelelanga kithi lapha eMathibeleni South ukuthi ngabe ibehavior enjalo iyenzakala ngensuku zanamhlanje. Abantu bakhona indawo yakhona siswami dadewethu i-resettlement area most of ward 20 lapha. So abantu bakhona baleke ingqondo nje ukuthi hayi iZANU-PF yiyokufuze ibe khona mhlawumbe omunye umuntu olomunye umbono othiyene leZANU-PF akufuzanga ahlale kuleyo ndawo bavele bahlala bemethusele uma umuntu uzaxotshwa yena emapulazini lapha ngokuba ngokuzinikela kwakho ukuthi ube yi-candidate we-MTC we-CCC so kube yinto sibile embi kakhulu.
Umnumzana Ntando Ndlela isikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change esigabeni seMathibeleleni South. Kusenjalo isikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change unkosazana Fatsai Mahere kukhuthaza abantu ukuthi bagqoke izembatho ezilombala olithanga ngendlela yokutshengisela besola ukubotshwa komlandeli waleli bandla umnumzana Godfrey Karembera wazakala ngokuthi ngumatsibaba weshanduko. Amagqwetha eZimbabwe Lawyers for Human Rights athi umnumzana Shanduko utshaywe kakhulu walimala esetheswa icala lokuletha ukungahlaliseki emphakathini i-disorderly conduct. Umatsibaba weShanduko wazakala ngokugqoka isembatho eside njengompostoli kodwa esilombala olithanga njalo uvame ukubonakala elomqwayi emhlanganweni yamarali alelibandla. Uthakazelelwa ngabantu abaningi kakhulu. Abakhokheli bamabandla ezombusazwe sebekhuthaze ukuthi abantu bakhankase ngokuthula kungela dlakela. Babalisa umholi weZANU-PF umongameli Emmerson Mnangagwa nomsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga, umkhokheli we-MTCT umnumzana Douglas Monzora kanye lomkhokheli we-CCC umnumzana Nelson Chamisa. Kusihlakalo esithe uZulu ekhuza umhlola, amapholisa akobulawayo athi abophe umama oleminyaka yokuzalwa engamachumi amathathu 30 uyitheswa icala lokudlwengula umntwana akhe oleminyaka yesithupha. Amapholisa athi umama lo waya emacansini lengane yakhe engumfanyana kaningi kusukela ngozibandlela kuze kufike emhla ziku-13 kulinyanga. Ukhangelelwe kumiswa emthethwandaba yiloba isiphi isikhathi. Isehlakalo lesi sithiye abaningi besithi le kungaba imisebenzi yobuthakathi. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lomfundisi Thandeko Zindimkandla ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ngempela ke yinto ethiwa yisiga le, kumbe ngumhlolo kumbe kwedlula umhlolo, yinsindaba penduli le impica abadala. Ngoba akulanto enje engafaniselwa empilweni yomuntu olengqondo ezipheleleyo. Mina ngombono wami ngibona ngathi into le ibonisa ukungaphili kahle ekhanda lalo umama. Ngibona ngathi sibili kahle kahle uyazigulela. Nxa engaguli ule demoni eledlule likaSathane uqobo lwakhe. Ngoba akulanto enje engenzakala. Abantu bangawukhuza umhlola kodwa lokawukhuzeki ngoba kwedlula umhlola. Hayi, ngokunye nje lakokubonisa ukuthi nxa kulezinto ezinje ezenzakalayo umhlaba usuwonakele. Umhlaba ngaze ngitsho lokuthi ubolile, umhlaba uvele kawusekho. So ngezinye nje zezinto esizikhangelayo sithule ngoba okukhula kula mkhosi.
Lu mama ngaba ekhulelwe yimizwa yenyama yini kumbe kulemithi phakathi njengokutsho kwabanye?
Hayi, okwemizwa nyala, hayi nyalandula. Kungaze kube yimizwa leyo, ngabe kumbe sithi xa kuyimizwa uhambe wahudulana lo mfana wenkomo njengoba usedorobheni, kumbe nje okunye okumasaka okubezedlulela phandle wakokuqila ukuthi kwenze lokho okuyabe kufunwa inyama yakhe. Hayi, uthi imizwa nyala kulanto enjalo. Sinazi njalo kwemithi ngobana abantu abenza lezi zinto zemithi benza izinto ezimangalisayo. Angithi lokhu kuyafana lokubulala nje. Sasizwe ukuthiwa nxa abanye batshelwa zinyanga zabo ukuthi nxa umuntu efuna ukunotha kumele enze lokhu lalokhu, abanye njalo sizothiwa babe bephuphile ukuthi nxa befuna ukuphumelela kumbe befuna ulutho thize kabenze okunjengalokhu. Iye engxenye lakho kungaba lokho, engxenye kungaba khona nyana, kodwa hayi, ngiyabuyela kwelokuqala. Uphambene uyagula. Lokuyamthonisisa nje kuyabe kuzama ukuthi bamvulele indlela yokuthi ayezihlalela ngale ku-23rd Avenue Asylum engutsheni. Nxa kungumuthi vele lakhona kumele aye khona ngale, ngoba yiyo indawo yakhe. Ayisiyo ndawo yomuntu opheleleyo, njalo ongumama, ongumzali wabantwana. Kusele nje khona ukuthi akuqume ukufanyana kwakhe lokhu, akupheke akudle inyama ngumthakathi.
Loge umfundisi Thandeko Zintimkandla ubuxoxa ecingweni lontungameli inkomo weStudio 7 eseGwanda. Kusukela ngeviki ezayo ngoMvulo uzasungula uhlelo lokuhlaba abantu ijekiseni ye-COVID-19 ngezinga laphezulu. Abazahlatshwa phansi kohlelo lolu kugoqela abaleminyaka elithumi nambili. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lokhu kuphume emhlanganweni lentathelizindaba owenziwa maviki onke ngemva kokuhlangana kwedale labaphathintambo elekhabhinethi. Lombiko wethulwe ngumphathintambo wokulondolozwa kwemvelo, uguquka komkhathi kanye lezokwethekelelana umnumzana Mangaliso Ndlovu emele umphathintambo wezokukhitshwa kwemibiko unkosikazi Monica Mtshangwa.
The government is appealing to all Zimbabweans to take the COVID-19 pandemic seriously and as such are required to continue.
Uhulumende ucela uZulu ukuba angaze aluthatha lula lolu bhubhane lwe-COVID-19 njalo aqhubekele phambili elandela lezo ziqondiso ezabekwa ngabenhlanganiso ye-World Health Organization iwu kanye lezabekwa nguhulumende ezigoqela ukugqoka lawo mamaski ngendlela eyiyo, ukugeza izandla sikhathi sonke kanye lokungasondelelani eduze.
Obona ngezokuqhutshwa kwenhlelo enhlanganisweni eyeZimbabwe Democracy Institute umnumzana Stanford Nyatsanza ulandisa kabanzi ngase bekunanzelele edabeni lwenhlelo eziqhutshwa nguhulumende ekumelaneni le-COVID-19.
We expect a situation whereby the health sector in the context of the COVID-19 pandemic.
Sikhangelele ukuthi luqakathekiswe uhlangothi lwezempilakahle kakhulukazi ngalesi sikhathi sobhubhane lwe-COVID-19. Litholiswe imali eyanelayo njengalokhu okwavunyelwana kwisivumelwano se-Abuja Declaration.
Omunye wabalwela ilungelo lenhlalakahle yabantu umnumzana Charles Nyoni uthi kusobala ukuba uhulumende akaqakathekisi kangako umsebenzi wempilakahle yezizalwane zakhe.
Le into nje ebuhlungu kakhulu njalo etshengisayo ukuthi ama-priorities ethu lo hulumende akamisekanga kakuhle. Okukhuthazwayo ukuthi uhulumende kumele azikhanyele ukuthi kuyini abakuqakathekisayo. Kuqakathekiswa izinto ezingelangqondo noyezinto ezingancediyo, izinto ezingasiziyo ukuthi ilizwe likhutheke lihambelele phambili endabeni ezokuba nempilakahle kaZulu.
Osekuvezwa nguhulumende kuza ngesikhathi lilokhe lingathakazelelwa kangako elizweni ijekiseni lokuzivikela ele-COVID-19 vaccine. Kunje kulabedlula izigidi ezintathu 3,435,409 kuphela asebethe bahlatshwa wonke amajekiseni adingakalayo ukuzivikela kubhubhane lolu ekutshoneni kwelanga la izolo. Ikanti uhulumende wayekhangelele ukuba uza kube esehlabe abafika izigidi ezilichumi 10 million loba isilinganiso sokungamachumi ayisithupha ekhulwini 60% kusiyaphela inyanga kampalakazi nyakenye ukuze kuthiwe uZulu uvikelekile kulolu bhubhane i-head immunity ngesiNgisi okungasafezekanga lokho njengokuhlela kwakhe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Manje sengilichiya ezandleni zenu linabalaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Salibonani ku-Studio 7, salibonani, ngiyabingelela, ngibingelela abasakazi, ngibingelela abalaleli, ngithini njani bakithi. Mina ngilesimanga kodwa selizwe lakithi ukuthi uMnangagwa uyakuzwa yini khonoko ukwenzakalayo khonapha e-South Africa. Mina ngiseGoli, uyakuzwa abantu bayaxotshwa amazwe wonke abantu beZimbabwe ukuthi kati kungeneni. Sisuka lapha sisiye emakhaya uzasithini njengoba ilizwe lakithi lifile linje zihlobo zami. Angazi kumbe wona amavota azasilungisela kodwa kunini kuvotwa vele kungalanto etshintshayo. Ake sicabangele ubaba lo, siyahlupheka e-South Africa, siyahlupheka kakhulu. Akake zame impela ukuthi avuse ilizwe lakithi. Lati sikhanye siziqhenya ngelizwe lakithi. Ngiyabonga.
Salibona, salibonani njani ku-Studio 7. Siyaphila. ngizela ngorengthuma vela obhango esigabeni sematokunye vela ngilibingelela kakhulu basakazi besitudio 7 ngosithande kuyomhlanga esigande lakomungameli Nkomo silibingelela lelisakazela emsakazi omuhle kakhulu njalo oweqiniso elami ngizifake imbodi yamizwakale ngibingelela kunalapha ngibingelela emsakazweni ngiyalibingelela lami ngicela ukuthi ngifike kini emsakazweni ukuthi izwakale lapho khona ngiyabonga ngiyabonga ukuthi ngibingelele
linjani basakazi bakastudio 7 labalaleli hayi thina apha siyaphila siyalibonga ihlelo lisipha zona basakazi kanti nani balaleli siyalibonga futhi lehlelo lelo elizincedisa kustudio 7 siphana namacebo siyabonga kulokho siyalibingelela nje lonke balaleli siphilani ngenkosi okhuluma lapha ngojengwena egohole andamaphisa siyabonga
Salbonani, salbonani, salbonani. Balaleli bo studio 7 ku VOA Ndebele. Hayi la ngithi nibulise. Nibulisa bakithi gama nginguwanda mphuma laphana eBlamtree. Hayi la ngithi mphawule. Endaba lezi zamaqembu qemba seZimbabwe lezi abaphazamisa abantu. Bayasiphazamisa labo abantu lawo beleke benza amaqembu qemba bomunzora labo. Nabo thokozani kuphi waphazamisa abantu kwayena yena unelisenichamisa lo angiyiboni mina into azayenza ayikho into azoyenza izinto ziyaphelela kuwe ziyaphelela kuyizana kuphela lo ukuthi vele nje uchamise ngatshintsha izinto angeke ezithini ngoba ukuyina vele into angeke azayiboni umgabe wafa umgabe wathi mayise zokufa wakhuluma ukuthi yena wagcina ukuwina ngo-1980 so manje into ezayenza ukuthi izana itshintshe iphume yini kunokababekwenza kuyabe sokuphelele kubaqhubeka benze kunoku like manje njengoba kuthiwa kwatholakala abantu abangu-300 abaleminyaka engaphezu kwa-100 yinto bani lethi nesingayaziyo igama lami nginguwanda mphuma laphana ePlumtree hlezi kule South Africa
Sanibonani balaleli be-Studio 7 hayi ngiyabonga la ukuthi ngiPaul Mbijana ngizwa ubaba uthuma laphana esithi abanye abezomba ngazo mabe khuluma kumarali yabo embuthwaneni yabo bathi bona mabe ngawina bazaletha amakhiwa baleli basebenzisa i-foreign currency US dollar so ke okumangalisayo kathi khonapho kuyini njengoba khathesi ungangena ezitolo uyathola kubhalwe ngawo yona leyo mali yesidola esingalayo kungcono nxabe sibasebenzisa isidola ngoba sebesesilayo uvele usubuyithwele usiyathenga ngayo khathesi bona uhulumende khona ucharja nge-USDola izitolo zonke zicharja ngama-USDola kodwa asilayo sinikwe i-RTGs osokwenza thina sihlupheke ngoba ma ususiyathenga baqala bacrosslate ukuthi amandla e-USDola lamandla i-RTGs anganani susalungela lutho okwesibili ukuthi
amazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le studio 7 elisithumele nge WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318
Umongameli Vladimir Putin wakwele Russia ubikwa elolonga ibutho elibanzi elibalisa amasotsha omkhumbi ukuyahlasela ele Ukraine lapho okulempi khona. Okuningi asikuzweni kuGibbs Dube weStudio 7.
UBiden wenze lokhu izolo kulandela isicelo sikamongameli wakwele Ukraine uMnumzana Volodymyr Zelensky wethule umbiko oqakathekileyo edalele US Congress. UBiden uthi ilizwe lakhe lizanika ele Ukraine imibhobho egoqela eyokudubula indizamtshina zawole Russia ezibomba mahlayana kulelo lizwe. Umnumzana Muzi Dube olandela ukwenzakala kwele Ukraine uthi uBiden uzwela abantu bakwele Ukraine.
Ngesimo esinje akula ngenye indlela ngoba la Ukraine yahlaselwa, so la ukuthi besonge izandla akula ngenye indlela, kumele la Ukraine ma izikhali zikhona akuliwe ngoba manje ukuthi ukukhulunyiswana sokwehlule.
Umnumzana Nhlanhla Moses Ncube okuhlanganiso ye Freedom Alliance uthi kukhangelelwe ukuba ukulwisana kwamazwe la kuzaqhubekela phambili ngamandla.
Ukuncedisa ngezikhali okwenziwa nguBiden kuyindlela yokuthi njengoba ekhalile upresident we Ukraine ukuthi ufuna usizo, okwakuqala kungabe kuyikutshengisa ukuthi athi khona sime lawe. Kodwa kumthelela wakho yikuthi impi leyi iza kuba impi enkulu okwamagama ezathatha isikhathi futhi ukuthi iphele. Ngoba ilakho futhi ukuthi ingacina isisiba le guerrilla warfare of some sort okuzaba nzima ukuthi iphele masinyane. Njalo kungenzeka ukuthi ke uBiden njengomkhokheli welizwe elikhulu eliyiMelika kulabanye futhi abangani abazafuna labo ukuthi bathi sime lawe Biden. So yikukhula kwempi lokho kuyinto ke enzima kakhulu.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Joseph Juma okubandla leZANU PF.
Umongameli weAmerica umnumzana uJoe Biden utshengisa ukunganaki kwezinto ezenzakalayo kwamanye amazwe. Ungathi ubona amazwe ethobelene kanje, ubona sokubulawana kanje, wena ube nguwo okhwezelayo, uyabe usuthi ngumuntu onjani? Ngabe engumuntu ozwayo, umuntu ozwisisayo, ngabe uba ngumlamlankunzi, hatshi umuntu ofuna ukukhwezela ngokuthi usesipha izikhali abanye olunye uhlangothi ukwenze lulwise olunye uhlangothi. Lokho yikho okutshengisa ngempela ubana vele iAmerika nangokwayo idla vele ngokudlongodlongo obenzakalayo emazweni athiyethiyeneyo. Sikubonile kusenzakala e-Iraq, sikubonile kusenzakala e-Libya, siyakubona kusenzakala e-Afghanistan, kwenzakala e-Israel nasema-Palestinians. Kwenzakala indawo eziningi kakhulu, bekwenza khonoko ngoba bazuza inzuzo ngokulwa kwabantu. Bona babona kuyi-industry egcweleyo, babona imali nxa kusiba lento ezinje. Noma thina sibona igazi lichitheka, sibona ukulahlekelwa imphefumulo, bona bazibonela imali nje qha. Ngoba ngabe ngumuntu ozwayo, umuntu olozwelo, ngabe uba ngumlamlankunzi, ngabe uyahamba phakathi kwe-Ukraine ne-Russia athi mayuyu ayikhumisane umlota, athi ubana aphe abantu izikhali.
Bakhala njalo ngokuzakwenzakala kuzizalwane zeZimbabwe ezifunda kwele Ukraine esezibalekile kulelo lizwe. Uncube uthi abafundi laba sebephelelwe ngumphako.
Kuyatshengisa ukuthi iphupho labo lingabe selitshabalele. Ngoba lapho kuzaze kulunge khona ngendlela eyokuthi impi ungayibona iphakwa ngalindlela, iphakwa kufakwa izikhali, kusho ukuthi ngikhona kuzaliwa, kuzaba isikhathi eside. Akwandanga ukuthi impi ingaliwa nje ngayona le ndlela sokufakwa izikhali iphelelula.
Okwamanje uhulumende kaPutin ubhomba ngamandla emadolobheni atshiyeneyo kwele Ukraine, njalo uthi ibutho lakhe elisebenzisa imikhumbi ethwala imibhobho emikhulu sokumele lisuke duzane lakwele Japan liye kulwandle lweBlack Sea duzane lakwele Ukraine. Umnumzana Lloyd Austin okukhela uhlangothi lwezomvikela kwele Melika ukwele Slovakia namuhla, lapho obonisana khona lamanye amalunga e-NATO indlela zokulwisana loPutin. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, ngingoKip Stube.
Isikhathi asisavumi ukuthi sikhuluke sisonke, kodwa singakehlukani kazi esikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Kuqhamuka udlalela esigabeni seMatabeleland South oluqondiswe ulunga le-Citizens Coalition for Change uNkosazana Thokozile Dube. Amapholisa kobulawayo wabopha umama wethiswa icala lokudlwengulwa umntwanakhe oleminyaka eyisithupha. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.org.